umthetho vele wona uyavumela ngoba nxa kumbe ungumsolwa kumbe uyisase kumbe ungisibotshwa amalungelo akho kathathwa kathatheki ngamalungelo akho. Kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabiswa izac ayisodale ayisonkantolo yikomishini ungazi ukuthi angikhonkithi ngathi khona banama-arresting powers ya sokukubo bona ojaha labantu ukuthi nxa sebesize sebengenela izinto bephenduka bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho bazaphrintisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni nelanga lokungena akuhluphi kulilungelo akudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amahlehla
abanye bebekhala-ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakhe ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezanu PF azikhatshana libona sengathi udaba lolu lungahamba njani
siyazibhela inkohlakalo ngalo nxa ezanu bekhuluma ngendaba yenkohlakalo uyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathe awusuze kuthekuthekuthakhuma abanacala ngoba isivumelwano sibokasikho lezeke bavumelana le company social business osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazisela ukuthi angitsho ngesikhiwa wathi capture judiciary akusoze kuseduse ukuthi bengaphuma nje bengenacala ngoba laba ngabantu abantu bezanu ngoba awusoze iphenda ungasomuntu wezanu so lapha ukusela uqondane la bona ofuna igwana labo chigumba bona abanika ochizayo labo ukuthi umuntu ibhizinisi lakhona akumisi basoli okwakade.